Kwa hizika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 29 kuMvimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
sinjalo singomama omama bengangeni ukuthi sikavotele, asivotele abanye omama. Ngoba singomama singesikholele ukuthi ubani nazibani uma abanye bangavotelwa, usezambini zabo zisezathini. Yikho kusisele emuva endabeni zepolitiki singabomama.
Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bakhala ngokuthi impumela yokhetho lwama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kwephulwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo oka-2021. Ele Russia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine seKyiv kanye nedolobheni elingenyakatho yalelo lizwe eleChernihiv ukwenzela ukuthi kube nokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka izokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo mfakazo. Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bakhala ngokuthi impumela yokhetho lokudinga asebethatha izikhundla ezathiwa zingela bameli ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga edale lephalamende lakumakhansilo lama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Ngakho-ke abenhlanganiso lezi bakhuthaza amabandla wonke ezombusazwe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa lesi simo ngoba okwenzakeleyo kwephula isisekelo sombuso selizwe. Okwethulwe ngababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuveza ukuba isilinganiso sokwedlula ichumi lanhlanu ekhulwini 15.5%. Abesifazana yibo abanqobe kukhetho lwamakhansila kuthi abayisilinganiso samachumi amabili lanye ekhulwini 21%. Yibo abanqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Abenhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership and Political Excellence bathi okudanisayo yikuthi abesifazana yibo abaphuma ngobuningi ukuyavotela abesilisa ngenxa yokuthi omama abancintisayo bebalutshwana.
Kade sizananzelela ukuthi omama bebebalutshwana kuma-elections kumba ade becontesta bebalutshwana. Kungani kuyukuthi omama thina singomama silokuncintisana thize njalo asikholelwe ukuthi umuntu omama engabuse omunye umama. Kungathi njalo futhi umphakathi wona ngokwawo awukholelwa ekwesekeni umama ukuthi laye engabuza. Sinjalo singomama omama bengangeni ukuthi sibavotele, asivotele abanye omama ngoba singomama singesikholelwa ukuthi ubani nazibani buma abani ngamvotelwa usezambuluza kumbe sezathini. Yikho kusibisela emuva endabeni zepolitiki singabomama. Kunjalo futhi umphakathi esiphila kiwo lawa namasiko lawo ngenye into esibizele emuva ekuthini omama baphatheke entweni bephatheke endabeni zepolitiki. Ngoba kunje umama uzathembile sefuna ukungena kupolitiki usazivane sethi asukuthi usukhombile khonale ngoba sofuna ukungena entweni zepolitiki. Asitholi ukwesekana singomama, asitholi ukwesekana futhi njalo kubobaba. Umama engathi lami sengifuna ukuba ngu-MP kumbe sengifuna ukuba ngu-councilor. Balutshwana obaba bavuma ukuthi omama babo baphatheke, abafazi babathetheke baphatheke kwezepolitiki. Abaningi bahle bethi into eyenzayo liyayisahambisani lami. Uba abaningi behle bethi nxa sukhetha ukungena kwezepolitiki suthiwe umtshato. Yikho libona omama bengani bathule endabeni zepolitiki. Isifiso sababalaso ukungena kwezepolitiki but usekelo lokwesekana singwabomama kulutshwana njalo kuphansi.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kwephulwe amalungelo oluntu ngendlela esabekayo eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo Oga 2021, uThuso Khumalo usipha lolu daba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula lumbiko eJohannesburg emhlanganweni wabezindaba izolo, unobhala jikelele wenhlanganiso Amnesty International unkosikazi Agnes Kalamardi, uchaze u-2021 njengomnyaka wokwephulwa kwamalungelo oluntu, amalungelo ezempilakahle, amalungelo emfundo, lezinto eziqakathekileyo empilweni ezifana lokudla, amanzi nendlela zokuziphilisa. Uthi amazwe asathuthukayo yiwo athwale amagabha avuzayo ngesikhathi la anothileyo egodla imithi yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus.
We need African leaders to be playing a role and to say
sifuna omongameli bamazwe e-Afrika labo basukume babe yingxenye yokulawula izinto ezenzeka emhlabeni jikelele, hashi ukuba ngomalandela.
We need them to be at the forefront of forcing the world to rethink the way we're going to work together as a global community.
Lumbiko uti uhulumende weZimbabwe wephule amalungelo oluntu kakhulu phakathi komnyaka ka-2021. Uthi kube lokucindezelwa kwelungelo lokwethula imibono ogoqela ukujeziswa kwepolisa leMount Darwin uMnumzana Spencer Chitera ngokuveza usekelo lwakhe kumkhokheli weCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa. Uthi abanye babotshiwe ngoba kuthiwa bebethethisa loba ukweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi enhlanganisweni Amnesty International ezansi ezwekazi le-Afrika unkosikazi Muleya Mwananyanda uthi okunye obakhathazileyo ngumthetho obunjwayo ohlose ukucindezela ilungelo lemisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kazulu.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo lokwethula imibono lokuthi abantu babe ngamalunga emhlanganiso abazifunayo.
Have different voices from what the government would like to hear.
Ngokutsho kwalo umbiko, kulentathe zindaba ezilithumi lanhlanu ezibotshiweyo eZimbabwe ngo-2021. Kukoqela uGilbert Munetsi owabotshelwa uhamba ngesikhathi esingavunyelwayo kukade yena wayevela emsebenzini. Ukubotshwa mahlayana kwabantu eZimbabwe ngenye izinto esolwa inhlanganiso ye-Amnesty International. Ithi okuningi kwakusenziwa kuvikwa ngomthetho wokunqabela i-coronavirus njengokubotshwa kwabesifazana abebeku-MDC Alliance unkosazana Cecilia Chinembiri loJohana Mamombe abagcine besiyavalelwa kungelasizathu esemthethweni. Amanye amalungelo ephuliweyo agoqela ilungelo lokubuthana kwabantu lelungelo lezindlu elephulwe ngesikhathi abantu bedilizelwa izindlu. Okhokhela i-Amnesty International kwele South Africa unkosazana Shemila Mohammed uthi ngitsho le South Africa imbala yaba lezehlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu.
About 5.3 million households did not have.
Sithole ukuthi izigidi zabantu bezingela amanzi kanye lezambuzi ezingasoke zabalethela imkhuhlane.
Not have access to safe sanitation in 2021. Now these are basic human rights.
Inhlanganiso ethi zehlakalo zika 2021 zikhombisa ukuthi ohulumende abathenjwa ngakho ikuthaza abantu emhlabeni jikelele ukuqoqela inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lentathe zindaba ukuthi basukume bavikele amalungelo omuntu wonke emhlabeni jikelele. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Ele Russia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine, iKiev, kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe, eleChernihiv, ukwenzela ukuthi kube nokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Uhlafuno yodaba lokugqiba imvile olwe-ceasefire kunkulumo ezisungulwe namuhla e-Istanbul eTurkey ezizaqhubeka njalo kusasa. Ibutho le-Ukraine lilokhe limisana lele Russia elahlasela lelo lizwe kunyanga edluleyo. Umphathintambo weRussia obona ngezomvikela uMnumzana Sergei Shoigu uthi okwamanje sebegxile esigabeni seDonbas lapho kule Luhansk le Donetsk khona. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizibona liphumelele kuhlandla lalo lakuqala e-Ukraine, njalo lehlise amandla ebutho lalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Mna kuyinto enhle ukubana ilizwe leRussia selinqume ukubana asoze lihlasele amandla amakhulu indawo eziningi ezijiyeneyo e-Ukraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impi le isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside, kuba labantu abaningi abafayo, kuba labamabutho amasotsha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkonomi zingahambi kuhle, ngoba izimali eziningi zigcina seziphuma sezisebenza ukubana kuliwe khona ngale e-Ukraine. Njalo ngasikhangela inyanga lephelileyo sokube lokutshengisela mama demonstration amaningi eRussia, izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi azifuni impi. So impi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezimpilo. So mbona zale ngxenye eqaliseni babejonga ubana impi le ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu, kodwa isidonsile. So ingakho ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kusiba nokuthula yini impilo iphela lenkulumo lezi zinceda, kumbe kuyabe kulokhu kuseselodlakela laphana lalaphaya?
Ngumbono wami mbona zani impilo izaphela iloba nje kuzaba lezinye izigaba lezinye indawo lapho kuzabe kuliwa khona. Kodwa nxa siwukhangelisisa ukuphela kwempilo kuzanceda iUkraine, kuzanceda iRussia, ngoba impilo isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngitshilo, impi uma idonsa isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, kulimaza umkonomi weRussia, kulimaza umkonomi weUkraine. Mbona ngazane kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo sesizwe ukubana isinothi esikhulu esiwaBrumovich laso sizama ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamlankunzi ngakhona ngani. So mbona zani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo. Amboni impi le idonsa umnyaka uze uphele. Mbona zani kuzaba lokuxoxisana, lokubonisana, leso kubhalelwana phansi isivumelwano.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo. Live talk namhla kuhlelo The Connection. Umike Hove we Studio 7 uxoxa labatsha abanqobe kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngempelasonto edluleyo, kanye labakwenzayo ukukhuthazana ukuphatheka kwezombusazwe nokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abadabuka kwele Morocco laseSpain babuthene phambi kwamahofisa ogatsha lokudlelwana lamanye amazwe omhlaba kwele Spain betshengisela beveza isolo yabo kuhulumende walolo lizwe osethethe inyathelo lokwamukela ukubana isigaba se-Western Sahara kumele sibe phansi kombuso wele Morocco. Ngaphambilini eleSpain lalike lathi kumele kwenziwe ukhetho lokudinga imibono yabantu ngaleli nyathelo lombuso we-Western Sahara, i-referendum. Umeli weleLibya enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba uStephanie Williams uthi uzulu waseLibya usekhathele ngodlame osolile minyaka edlula elishumi esefuna ukhetho uqobo azazikhethela uhulumende amfunayo. Abadabuka kwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bamanyine lezinye izizalwane zalelo lizwe bafola eJohannesburg ngempelasonto lisola ukukhula kohlelo lokuhlaselwa kwabokuza kulelo lizwe ole-Operation Dudula.
Kweziphathelane lezenotho namuhla sihlaziya ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. UChris Gande usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Intengo yempahla lokudla ezitolo iyaqhubeka iqansa ngesikhathi ugatsha lwezamanani olwezimstad lusithi umuntu munye usedinga imali efika phose amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithubi 9144 kumbe US $38 ukuthi athole okumqoka okungamphilisa ngenyanga yenye. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi abantu bakhanya sebejwayele ukukhwela kwentengo lokhu.
Izinto ziyakhwela intengo, into zokudla. Sifone yona impuphu ikhwelile, isinkwa siyakhwela. Konke nje okhuke ngoyili kuyakhwela. Lokhu kutsho ukuthi abantu sebedonsa nzima. Umbuzo ukuthi benelisa njani abantu. Abantu weZimbabwe ungakunanzelela sebajayele ukudonsa nzima, sebeze becabanga ukuthi kuthi impilo vele injalo. Ukuthi umuntu usezasebenzela ukuthi athenge impuphu lethukela lekhukhu ngoyili kuphela. Okunengikume. Baphila nzima abantu ngoba ikakhulu iholo lingama-RTGS ubuningi bayo. Kodwa impahla iprice ifakwa ama-US dollar. Nxa irate ikhwela impahla ngapha vele ihlizi ikhwelele yodwa ama-RTGS dollar lawo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyeBulawayo Traders Association unkosazana Debra Mukasa uthi impilo isinzima kakhulu okokuthi abantu sebezama amacebo atshiyeneyo ukuze bengalambi.
Nxa sikhangela ngezintengo empahla ngapha eZimbabwe ukuthi sezikhwele kanganani, zikhwelile kakhulu. Siyananzelela ukuthi abantu abasenelisi ukuthi bethenge ezitolo ngemali ekhona phakathi kwethu. Abayinelisayo yibona laba abaswayiphayo ngoba uyabuswayiphile vele imali i-plastic money ongakwazi ukuthi phakathi kwemali yangkhona kule malini le mali ehamba ezakho yakuhulumende imalini esinjenga amathixo yibo abayenelisayo ukuthenga. Thina njengoZulu njengama-vendors kuyasesula ukuthi singene ezitolo sikwanise ukuthi siswayiphe impahla ezinjengama-grocery. Singananzelela ukuthi nxa ungena esitolo impuphu i-10 kg irola mail nxa uyiswayipha is 800 or 900 khonapho kusaka ku-1000 pond. Ungayikhangela yona le imali yinkalakatha yemali ukuthi nxa usuphuma phandle usemkambeni ephandle iyenelisa ukuthi ithenge emasaka amabili ayi-10 kg. So ufinde ukuthi thina ngapha njengama-informal sector sithwala nzima kakhulu ukuthi sikuthole lokho kudla ifiwele layo isisitshaya kakhulu.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Lennox Mhlanga uthi intengo yokudla iyakhwela lanxa abantu bengatshengiseli ubuhlungu bayakhala abaningi ngoba besazi ukuthi akula lapho abangathola khona isisambululo.
Ye intengo iyakhuphuka and abantu bona labo bayakhala ayisikho ukuthi bathule. Abantu bayakhala sifuna kuma-platforms amaningi lapha nxa ukhangela ku-online nanxa abantu nje bezixoxela nxa abantu bengena ezitolo lapha abantu bahlaba umkhosi kunzima sibile intengo ikhuphuka everyday. Ukuthula ayisikho ukuthi yathi abantu bazithulele nje akula abakuzwayo kukhona abakuzwayo but abalandlela yokuthi bengakhala ngayo kuhulumende la uyakwazi ukuthi bekulenketho ekade khona ama-elections nxa ukwazi vele nxa kulama-elections abantu bakhuluma ngento eziningi ezihambelanayo ngezepolitiki kodwa kumangalisayo ukuthi iindaba zentengo lezi kazizange zibe i-subject engathi ingaba i-subject yama-elections abantu bona kade ngibona ngani besebevumile ukuthi khona lokho kwenzakala e-Ukraine ingaba yikho kubangela ukuthi intengo ikhwele lamafutha ukuthi akhwele. Okwesibili imbangela ngibona ngathi imbangela kakhulu ikakhulu yilokho okuthiwa i-speculation into zingakhwela international njengamafutha nokunye ama-inputs angabe khona laba abalungisayo impahla lezi esizithengayo balaba bahle bekhuphukise bespeculator befuna ukuthi bangani baqogele ukugcinela izimali zabo lezi ababe zifakile eziyi-foreign currency.
Umhlanga uqhubeke esithi abahuquluzi benotho obamba zonke kumbe ama-cartel yibo abenza intengo iqhubeke iqansa.
Ama-cartels akhona eZimbabwe, abantu abaningi bayakwazi khonokho. Ama-cartels lawo amakhampani amakhulu ayiwo afithi ngobamba zonke bafethe ama-prices ukuthi khona bavumelane ukuthi khona ngilise i-price yesinkwa. Sike saba le incident laba bakhweze khona intengo yesinkwa, I think inyanga ezimbili ezidlulileyo bonke bavumelane ukuthi hayi isinkwa kumele sikhwele sibe ngesinye isibanga. Kodwa uhulumende wasengenela ngoba abantu behlaba umkhosi ukuthi hatshi akulunganga ukuthi baphonge ukukhweza nje kungelambangela yokuthi bakhweze isinkwa. Kuyenzakala kwezinye impahla nje ezinye ingakhanyiyo kangako kodwa eziqakathekileyo empilweni zethu ukuthi intengo yaphonge ukukhwela nje but kungabi le ndlela yokuthi abantu bangakhala ngakho kuhulumeni ukuthi kanti indaba impahla lezi zikhwela kangaka kanti kuyilo kungabe kubangele.
Intengo yamafutha ezimota ukuthiwa yiyo ebangele ukukhwela kwenye impahla lokudla ibikwa yehlile emkambo womhlaba jikelele, kodwa eZimbabwe intengo yokudla lokhu ingehlanga. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngempumela yokhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngempelasonto edluleyo.
Omama uDube silabo ngolokuthi silento eziningi esizikhangeleleyo. I-politics kakhulu idinga ukuthi umama atshone esemgwaqweni, atshone ehamba esemaralini ekhuluma phambi kwabantu. Ubusucabanga abantwana ngekhaya ukuthi baye begcinwe ngobani, bekhangelwe ngobani. Lazi abantu bethu emakhaya ngapha bakhangelela ukuthi omama baku-politics bakhangelwa njengabomama abangelambeko, omama abangazigcinanga ikakhulu. Yeni ibile ndaba yona le njalo yokuthi omama xa siphakathi kwamadoda basuka babe baningi obaba basikhulele sedlule. Kodwa ye bakhona sibili omama abazimisele ukungena kupolitics, omama abazimisele ukuma, but isikhathi sokuthi bangene phakathi kuba nzima ngoba labantu ungazukhangela uzafica ukuthi emaralini kugcwele omama, kodwa nxa sofika kuthiwa sokukhethwa umuntu ozabamela bakhethwa ubaba. Mina igama lami nguDebra uMrs Mavunda, lani singengami endaweni ezinje lanxa ngazake ngene kupolitics, kodwa into engangizinanzelele ezenzakalayo phakathi kwe-community.
Sanibona, sanibona, sanibona othandekayo. Mina igama lami uGabotshoko Dube, ngesikole saseFlaposi. Mavoti ngibona aqhubeke kahle impela kakhulu ngoba yonke imininingwana vota uyi-1 uwedwa, njalo kubakwa lapha e-polling station akukho thiwa khona ama-box ayahamba aye kuphi nakuphi sibonanga lutho. Yebo, ngumndebele kanje ngibonile impela sivotelelwa ngakhulu ngoba izani yiyona enika abantu emaphandleni esingakhona. Njalo uma sivotele izani thina sizazivotela wakithi esikhundleni esigabeni sakithi, ikwenzeka ukuthi amavoti ethangalahleki siphathe ngowakithi ngabhathile. Sayisazi ukuthi uma ngabe sivota umuntu awukhethele ithi ngaliphi iqembu, kodwa avotela umuntu ozokwazi ukuthi izidingo zani kuyini, ndidinga ini, ndikhule njani, ngihlala njani endaweni. Hayi ukuvotela umuntu obuya kwezimba leyo ngazi ukuthi uthanda ini, ifuna ini, ngoba utshe uthi nangoyiphathi uyithanda. No.
Hello, hello, mina nguTrish Mthombeni. Ama-elections asekhaya so far so good, but with the district of Tholoch I'm not so happy ngayo. Because ngendlela okwenzakala ngakhona I don't think ukuthi the people are still voting for iZANU PF. But kwezinye indawo ngijabule kakhulu i-CC when i-take over.
Salibonani, salibonani, njani? Siyabonga, sibonga ukuthi ama-election ahambe kahle asekhaya.
kodwa kule nto engamphathanga kahle mina ukuthi waye abantu besukela abantu basetsholotshi bethi yibo abavotele izanu itsholotshi yenzeni abantu beyizonde kangaka.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngokhetho olusanda kuqhutshwa olwama-by election. Zemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uveze ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nxa lidlala lisekhaya. Kubika intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngemva kokunqoba abakwenze iqembu leyadani 3 kanyangesonto, uMpofu uthe kuyamthokozisa ukuba kulezi nsuku iqembu leHighlanders lidlala kuhle nxa lidlala lingekhaya.
Siyathokoza ukuba sinqobe sidlala singekhaya, njalo lokhu kusipha isibindi. Ngike ngatsho ngaphambilini ukuba sifuna ukwenza inkundla yeBurgerfields ibe yinkundla enganqunywa lula ngamanye amaqembu. Sifuna ukunqoba yonke imidlalo yethu esiyidlala singekhaya, sibone ukuthi kuzakwenzakalani. Okunye njalo okusipha isibindi ukuba abagadli bethu sebebatshaya amambule.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeJuni engalaneni yemiklomelo, njalo lile miklomelo elitshumi lambili. Lokhu kutsho ukuba litshiwa ngemiklomelo elitshumi liqembu elihlezi phezu kwengalane yeleChicken Inn, lona elile miklomelo engamatshumi amabili lambili. Iqembu elinqotshwe leHighlanders ngesonto eliyada lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni, njalo umqeqeshi walo uGenesis Mangombe uthi kumele bakhweze amasokisi ukuze baguqule leso simo.
We need to make sure that
kumele sibe leqiniso lokuba nxa sidlala singekhaya siyanqoba, ngoba lapho sihlezi khona engalaneni yomklomelo akusilungelanga.
Iqembu leWawa yilo elijeke amanye amaqembu emsileni wengalane le miklomelo emihlanu, njalo linqotshwe ngeleCranbourne Bullets elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi kwengalane nge-3-1. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leBulawayo City, lona elitshaywe nge-3-1 ngeletrayingi, njalo elile miklomelo eyisithupha. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube uthi labo kuzamele baqale ukunqoba bedlala bengekhaya.
Into enhle esingayenza ukuba silungisise indlela esidlala ngayo nxa sidlala singekhaya, ngoba nxa sihambile sizenkundleni zabanye sinelisa ukuphenduka siphethe imiklomelo. Yikho-ke kumele silungisise indaba yethu nxa sidlala singekhaya.
Phezu kwengalane iqembu leChicken Inn, lona elinqobe elengezi Platinum ye-2 kanya likhokhela eleDynamos elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emithathu ngemva kokuba eleDimbare linqobe eleHarare City ye-2 kanya. Iqembu leDynamos lemiklomelo elitshumi lathoba munomunye, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leTriangle, lona elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu elike lahlala phezu kwengalane okwamaviki ambalwa eleMonica Diamonds lisendaweni yesine lilemiklomelo elitshumi lathoba munombili, njalo libe ngumjikelo obhanqa 0-0 lele FC Platinum ngempela viki edluleyo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, uJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele, laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lwama-by elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi wephuliwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo ka-2021. ELiRussia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine eKiev kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe eleChernihiv ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.